So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 1 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya.
Ivandla le-CCC lithi ivandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwelethi Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walenhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tibebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha
liyaletha yini umahluko bali lalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwang ubuncipi kusiyafika ukhetha
thina siyakhola ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonoko ukuthi singabomakhelwane kube into esiqhakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto eziningi yesesilenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibebhode njengalokho abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hayi ngoba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kuchayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathabeleland eMaswingo iMiklensi kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyibabancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganelela amabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina iChurches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labeKatolika labeEcumenical Church Leaders Forum leZimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokho sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha de kumele khona kube lemsindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza lendawo ezinye esiyabe sizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi weZimbabwe Christian Alliance obeqoqa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Ibandla leCCC lithi ibandla leZANU PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe-CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla leZANU PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla leZANU PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla leCCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTswangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobo waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wacina ekhuluma esemelela iZanu ngokwa wayo ngo 1978 esithi amabi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawangalandeli constitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi kulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela suku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njalo sekhohliwe ukuthi kulama rec kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe sithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso uchiyele abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzopho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i democracy i rogue government umthwanga laye waphinda wangena khona namhlanje mahlabezulu sizama ukuthi njenge triple c simele uzulu into yama sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama sanction athiwa abantu abalutshwane hambani etiyazwa libone ukuthi batshontsha njani igold lengoda esithi ngama diamond yikho ke lakhathesi emafactory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yicorruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imithina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yevele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezijeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemithina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwa i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient treatment uhambe uyezithengela i radiation therapy kayisebenzi so kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yankhona ekhemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8 usuka lapho uyenze radiation for 6 months so yona i treatment yankhona sikhuluma njenge kathesi ayiko what more lawa manye ama post trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenge kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa icancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukubeka izihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi breast cancer ungathola kulento ongayivisisiyo gijima uhambe yehlolo ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchipile ingabanjwa isiku advance the stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni wecancer njalo engumqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukununsela esibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala elaselidubuka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeLobengula West kobulawayo sezimanyene zavuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezihlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokishi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obekubuzwa iTatheli ukuthi kungani labo abakulala umo blessing bangakaboni namanje kungani amalunga ezani PF ahambe ahlasela esililweni sika mo blessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe ama lunga e-TPC bese kuthesa icala lokubangela udlwangudlwangu ngiphinde futhi ngibuze kugawule ngicela ukuthi aphendule leyo mubuzo ayibuzwe ebese yaphendula lo wami ngisithi kuwe jaha gawule kungani amalunga ezani PF ehambe ayafika esililweni sikamo blessing olilunga le-TPC bevele besiyafunani khona lephezukwana phezu kokuba kuyi yibo abethesa icala lokulala uMo Blessing ngicela ungiphendule leyo mubuzo oyibuzwe wena lo engikubuza wona mse ngiyagcwalisa ukuthi gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani kashaya ngasoze ngubize babo gawule ngubiza ngojaho gawule ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungakulokhu bambu yeka khuluma izinto ezingazwakaliyo ukhuluma ukuthi izithandani yibakulala nezi abasithandayo akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma kethi ubule ngabantu bezani PF ngitho izwe bebethandana kodwa labo lombuleleyo umthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezani PF that's why ukubulele ubulewa ngabasekeli bezani PF so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engafakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo kumsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba indoda leqotho ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoza
Studio 7 ninjani Khumsiso kamoya la wasematope case emawela abantu base Zimbabwe wase abase Botswana abahamba bayitoyitoyela ama sanction utasusu wakushuthi bahleli kahle eBotswana ngale kanti basuswa yini ekhaya mama tama sanction basuswa yini abasusa le ekhaya hayi abanye abantu bayajabula shekho kushiswe lango yale uyolwela ukuthi ama sanctions asuswe kumnanga kwa awafakwa ngama sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu 5 kuphela bezana uPF senihamba niyo toyitoya leniyoma lapha nishiswa ilanga nikhuluma ikhehlini ikhishisa amagwebu nithi ama sanctions basuswa nihlobene naye umnanga kwa lo hayi abantu baseZimbabwe akeni benenemondo man hayi
yo 7 buka njani lonke lomtshoka zonke hayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela ukusa abantu kanye uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hayi kuzowaphelela sink sita ikhu yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzowaphelela khona bazosola bacabanga ukuthi abantu bayizithutha ende njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu beseza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njani ye hayi liqinise uchamisihelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlento zoi mina ke angivoteli ichamisa ngivoteli deli emarab uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo enindebele hhayi mdala kukhululeka ungazange awulacala ungathi ma ukhuluma ubungazani umumetha amaqabele ngwanashisayo khululeka sibili ugcwale ibhafu ukhulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho ema yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona la komthokazi asingeke silive noma kungangenhle
ngabo walaleli basakanyisa azamke ngitshela abafundi liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ungxabano iyaphela abantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hayi lapha kodwa kuyokukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besalethi ngi-right walayithi ngi-2 wrong wene bontu right ehlale kukuphi umuntu o-right uburong akupheli liyabona ukuthi nxanzama ukuthi ndincede nyangizwe lisapoti indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangeni beqalisa ukufoma i-ground wehlule ukuthi angene kulise ekhanyebisana wakwemukela kwabara namhla belibona khona engani se-right angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka and ingani kuthiwa le into ahlwapho wazezophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxa enguyo olwisa ukukulungisa vele kukhohlwana ukuthi kulo muntu ozafaka kuthiwe yikakho noma ngaze likusapoti nathi hayi uright angene uright angene uright angene phela kodwa nanzelela nanto abantu balikhangela nanzelelani nanto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngizwa ukuthi hayi lapha kwaba yi-mistake konke liyakuyalula konke liyakulathi i-opposition opposition madodakazi kibe u-7 ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezayikazi kuse ngitsho kuthi angile ayibusanga ngitsho kuyenalo avukeli jamisa kayikabusi vele kayitho singathiwa siblema abantu ababaminto abayibaba sentweni sani kasizweni ukuthi le bhayibhile itsho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuxwelana kuhle like livume ayikhona ukwalako hawu lingabantu abanje njengalinganiswa esishona ngeke uzishona lo mishona shona liyakhommentela ishona lina liblema abakini libuka amashona nto abanje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu welisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukweleGhana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayinxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu nyabamenywe yomeli Zimbabwe ngizohaya inkondlo ngizahaya ku official opening khona phana eqeda umongameli yime ngizangena ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanyama workshop ngikhangela ngokwamasiko iculture ngingathi njengamafeature yikho okukhona ngomcimbi lowu engiyulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandele enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona la msebengithumela umbiko ku-email bethi bangimema, basebengimema lami ngafika lapha.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe ejahele dala.
Thina singabantwana nabancane labo
abahlalethe
uyibola abantwana bancane mama
abahlalethe
uyithina la abantwana bamandle mama
abahlalethe
uyibona abantwana banane bakaNkulunkulu
abahlalethe
uyibona abantwana banane abahlalethe empilweni mama
abahlalethe
uyizole izingane zikaNkulunkulu
abahlalethe
usiyababo abantwana bangana abahlale
thebeni bo abahlalethe
uyiba abantwana mama ho house abantwana mama
abahlalethe abahlalethe
uyibo ba
ho abantwana abahlalethe
empeleni usizi usizi
usizi tina
usizi emhlabeni
sizile
mama
sizethina
sina sizise madodzi basiyeluswa
sizethina
sina mntwana kaNkuluNkulu madodzi
sizise
mama
sizethina
sina abantwana bancana bahlale
phezulu
mama
sizethina
sina swayimvana
kaNkuluNkulu
sizethina mama
sizethina
sina swayimvana madodzi
sizima sizethina
sina
sizinambi sizethina
sina talolo thando mama
sizivu sizethina sina
ngoba njani
uma
sesihlele
bu sizethina sina
sesibona amanqele sazenza zakho
sizima
mama
sizethina sina
ndoda wathi
sizima
sizaba noma
sizethina sina
sina sinalo
kwaseluswa
yena
mntwana
kaNkulunkulu
usizi
mama
sizizi
mama
sizethina sinalo usizi luyaphendo injabulo amanga babonga bakhona kulenkosi ayophenduka
zinkanyezi kusize mama kusize bu hayi mama
abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30 zikhona ke ezinye indaba. Igama nguChris Gande.